Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 7 kuNcwabakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ukuphuma egcekeni kwabakhokheli lama MPs ukuthi khona balesifo se-coronavirus kuhle kakhulu ngokuthi kunika ithuba abantu akade belama MPs olobukhokheli ukuthi labo beyethestwa.
UZulu uncoma ukuphumela egcekeni kwesiphathamandla zikahulumende eziveza isimo sazo lapho zitholakale zile COVID-19. Sebezinkulungwane ezedlula ezine, 4,395, asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe.
Ukhophe lolu lubangelwa ukuthi balobudlelwano obuningi kakhulu nezanu PF ikakhulu mamalo obe ngu-chair we-ANC wesikhathi eside ubehamba kuma-congress ezanu kube kudingakala abantu abathembekileyo.
Abacubungula ezombusazwe basola iqula elikhethwe ngumongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa azalithuma ukuyahlaziya umomo weZimbabwe. Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi osacathulayo uGugu Lethu Sibanda owazakala ngelokuthi Gugu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebezinkulungwane ezedlula ezine, 4,395, asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe ngokutshona kwelanga layizolo yabulala abantu abaphose bafike ikhulu, i-97. Asebehloliwe ukuba baligcikwane leli loba hatshi, lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho lonyaka. Sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu, 144,490. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale belegcikwane leli sebesedlula isigidi 1,007,366 libulele inkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lambili 22,066 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Abekholishini le-John Hopkins University babika ukuba emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lasitshiyagalolunye, 19,135,088 abafunyenwe bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa, 715,681. UZulu uncoma ukuphumelela egcekeni kweziphathamandla zikahulumende ikakhulu abaphathintambo beveza isimo sabo lapho betholakale bele COVID-19 ngoba lokhu kulakho ukusiza ukulimukisa abantu ukuthi ngempela lo mkhuhlane ukhona njalo uyabulala okungenza baqakathekise ukuzivikela. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulamalunga edale lephalamende ambalwa kanye neziphathamandla zikahulumende abatholakale bele COVID-19 bahle bakuveza emphakathini ngemva kokuhlolwa. Omunye wamalunga ekomidi ebona ngezempilakahle edale lephalamende emela isigaba sakobulawayo, unkosikazi Jasmine Tofa, uthi ulethemba lokuthi okwenziwe ngabanye bakhe kuzoletha umahluko omkhulu kundlela uZulu jikelele abheka ngayo udubo lwe-COVID-19.
Mina ngibone ngani ukuphuma egcekeni kwabakhokheli lama MPs ukuthi khona balesifo se-coronavirus kuhle kakhulu ngokuthi kunika ithuba abantu akade belama MPs olobukhokheli ukuthi labo beyethestwa. Njalo kunceda abantu ukuthi babone ukuthi isifo lesi kasikhethi muntu.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Bekezela Gumbo, uyalincoma lelinyathelo.
siyakwazi ukubonza ubone ama politician egijimela phambili ukuthi bechaze ukuthi mina lami ndayo lami ndayo ku strategic ukuthi bekwenze khonoko ngoba i funding ebuyayo iyabuya lula yenza ukuthi amazwe ale zwelo afuna ukuthi encedise encedise lula
kodwa esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Collins Ncube uthi lanxa esazi mhlophe kuba kumele ayehlolwa azi kuba ulayo na leyo COVID-19 loba hachi akukho uzulu angakwenza ukuthi azisize njengalokho kwaneliswa iziphathamandla zikahulumende
usizo abantu abalufuna ukuthi bephile njani ngathola bele coronavirus benze njani njalo izinto ezinyanga usizo lezi ezikhulunywayo ezirecommenda yiwu izinto zabo social distancing izinto zokugqoka amamaski landani ziba nzima ngoba ngase sikhala i-public system yethu public transport system yethu ayikuvumeli khona lokhu ukuthi kuthiwe kwenza i-social distancing ngoba ibhasi ethwala abantu abakwanileyo njalo uzathola ukuthi iningi labantu liyabe lilayina emabhenki so ngase sikhala inkokeli lezi eziphuma zisithi khona hayi bengile corona ayisengi-right bona ngoba bale ndlela lama-medical help abawatholayo angatholwa yisizukulwane nje leZimbabwe
umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka ngesiqubu esethusayo eZimbabwe ikakhulu emadolobheni amakhulu agoqela iHarare Bulawayo lamanye lapho okulenani eliphezulu labatholakala belawo lanxa bengelayo imbali yokuya kwamanye amazwe impumela ecine ukuba khona yangelanga iveza ukuba sebefika phose ikhulu 97 asebelahlekelwe yimiphefumulo ngenxa ye-COVID-19 lanxa bekhona abasilayo lapho umuntu ethe waphanga wayahlolwa ungakakhuli umkhuhlane emzimbeni wakhe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abacubungula ezombusazwe basola iqula elikhethwe ngumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa akhangelelwe ukulithuma ukuya eZimbabwe besithi lilakho ukwehluleka ukuxazulula ingxaki ezibhekane lalelo lizwe ngenxa yobudlelwano elilabo lebandla leZANU-PF. Obathavile masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Ngemva kokuvimba ukutshengisela kukaZulu mhla ka 31 Ntulikazi, uZulu weZimbabwe labaphandle bahlangene enkundleni yokuxhumana eTwitter lapho aqhubeke etshengisela ethi impilo zabantu beZimbabwe zisengozini phansi komkhankaso onikwe igama lokuthi Zimbabwe Lives Matter. Lokhu yikho osekwenze umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa akhethe iqulaza lithumela eZimbabwe ukuyahlaziya udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu lokuhlukuluzwa mahlayana kwabantu abasola umbuso weZANU-PF. Iqula leli libunjwa ngowake waba ngumphathi ntambo kahulumende umnumzana Sydney Mufumadi kanye lowake waba ngumlawuli wedale lephalamende unkosikazi Baleka Mbete. Umqondisi we-Public Research Institute of Zimbabwe, IPRIS, uDr. Gordon Moyo, uthi ukuthumela iqula licebo elihle, kodwa kulokhophe olusolisayo ngabantu abakhethiweyo.
Ukhophe lolu lubangelwa ukuthi balobudlelwano obuningi kakhulu leZANU-PF, ikakhulu umamalo, ube ngu-chair we-ANC, wesikhathi eside. Ubehamba kuma-Congress ezano kube kudingakala abantu abathembekileyo aba-neutral abazakhangela uhluphe lweZimbabwe ngesu elingakhethi lutho
umnumzana Dumisani Nkomo ongumqondisi we-Habakkuk Trust uthi kubalulekile ukuthi iqula elikhethiweyo lihlangane lamalunga onke aphathekileyo ukuze kuvele impumela engathulisi ilizwi labantu.
Injongo ema-special envoys. 2. Wazahlangana lobani. 3. Nxa sebebhala iripoti yabo izaya kubani. Kuyebe kuqakathekile ukuthi iripoti le ibe independent engisesobala ukubana uhlelo lelo alujonganga ukubana luthulise amazwi ukuze kube lokuthula nakube lenguquko enhle.
Umnumzana Bukhosi Nkala olilunga leMthwakazi Republic Party uthi akulampumela enhle ezaphuma kuqula elithunyeziweyo.
Hayi, akulanto engaphumelela. Kudala beyenza le kusase nguThabo Mbeki. Azange yabisa impumelelo ekhanyayo. Sokuze kumanje lokho ethunywa kuke wathunywa abanye ngaphambilini kodwa ke ayizange futhi yasebenza.
Unobhala jikelele weZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mthatha, uthi uhlupho lweZimbabwe ludinga abantu beZimbabwe, hathi abantu bokuza.
Indaba le idinga amaZimbabwenzi wona ngokwawo. Even singathola umuntu ozovela ezulwini uma inhliziyo zethu zingakaphenduki ukuthi sihlangane ukuyakha sonke, asoze laye alungise indaba esikhangele layo njengelizwe. So kuzodinga ukuthi thina amaZimbabweans sifake amakhanda ndawonye, siyakhe iZimbabwe esifunayo sonke.
Ibandla leZANU PF lethule umbiko lisola inkulumo ethulwe nguNobhala Jikelele webandla le-ANC uMnumzana Ace Mahashule. IZANU PF ithi ibandla le-ANC akumelanga lingenele indaba ezilandiswa enkundleni zokuxhumana ezebulenjini. Lisole njalo ukuthi lalo ibandla le-ANC lilabantu abetheswa amacala enkohlakalo kodwa alikaze lingenele. UNobhala kugatsha lukahulumende lwezokukhishwa kwembiko uMnumzana Nick Mangwana utshele iphephandaba leChronicle ukuthi akula kuthunjwa kwabantu kanye lokuphulwa kwamalungelo kaZulu. Uchaze ukuba njengawo wonke amazwe omhlaba eleZimbabwe lalo lifaka imithetho eqinileyo ukuze uZulu aphephe kubhubhane lweCOVID-19. Imele iStudio 7 kobulawayo. Ngubathabile Masuku.
Ibandla leZANU PF namhla lisole uNobhala Jikelele webandla elibusayo kwele South Africa, ele ANC, uMnumzana Ace Magashule, ngemva kokuba echothoze uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokwephula amalungelo oluntu. UMnumzana Magashule utshele intatheli izindaba kuthange ukuthi uhulumende welizwe lakhe ukhathazekile ngokuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo eZimbabwe. Isikhulumeli sebandla leZANU PF uMnumzana Patrick Chinamasa wethule umbiko namuhla esola uMnumzana Magashule esithi kuyabadanisa ukuthi ibandla le-ANC lichothoze uhulumende weZANU PF emphakathini kulokuthi likhulumisane laye ngasese. Uthe uhulumende weSouth Africa wabulala abantu eMarikana kanti lamasotsha akhe abulala abanye kodwa iZANU PF ayizange ikusole emphakathini lokhu ngenxa yobudlelwano obukhona phakathi kwamabandla omabili. Okukhanya kugcinile ibandla leZANU PF njalo yikuthi uMongameli Cyril Ramaphosa usethumele iqula eHarare ukuyaxwayisisa ngodaba lwamalungelo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga lebandla leZANU PF uMnumzana Mabutho Moyo.
Ukuthi America inxa uthile imali ngoba sathatha umhlabathi isihlamba ipepecha izama ukuthi icause iconfusion eZimbabwe akusoze kusebenza. Le South Africa layo ayithatha umhlaba uza kubona khona ukuthi ngikhulumayo. Ayithatha umhlaba uza kubona khona ukuthi ngikhulumayo. Iproblem ayikho kuma human rights. Iproblem ikwi-economy, iproblem isemhlabathini. Nxa iproblem ngama human rights even lani njenge Studio 7 lathini nxa ama riots echithizwa eAmerica amapolisa okusemthethweni bebetshaya abantu ngendlela elitha police changa abantu eZimbabwe America kwenzakala but lenzani lina lathini ngemva kwenzakala lokho kwenzakala eMarikani South Africa alichongo lutho America ichongo lutho ngenxa yani because they are still in control of that economy, they are still in control of the land. Wathi thathwe le iland uzeze ukuthi bazathini baqala ukukhuluma ama human rights abangalandeliyo bona khona le meli. So mina as an African, as some who knows the machinations of America, I cannot be bullied.
UMnumzana Mabutho Moyo, lilunga lebandla leZANU PF, ubexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7. Sixoxe njalo lelunga leMGC Alliance, uMnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, yena othi kulungile okwenziwe ngele South Africa.
Sizwasingani siyathokoza kancinyane ngoba iBotswana leSouth Africa amalunga eSADC sezabona ukuthi i-government yeZimbabwe ihlukumeza abantu, ivayoleta amalungelo ayinqaba esithi ngesikhiwa ama-human rights. Siyabonga okwamanje ukuthi u-President Cyril Ramaphosa weSouth Africa sethume abanye bakhe ukuthi bake baye eZimbabwe bazekhuluma nohulumende lamabandla atshiyeneyo ama NGOs lama civil society organization lama opposition political parties ngitsho lohulumende. Lokhu kusitshengisa mhlophe ukuthi umzabalazo lo umkhankaso wethu suzowaphumelela ngoba iSADC yiyo iregional body engancedisa ukuthi itshele amanye amazwe anjenge United States, engatshela abanye United Nations, engatshela abanye abantu njenge African Union lamanye ama international bodies.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave laku-4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave.
Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Kodwa likhumbule alenelisi ukungena ngocingo kulolu hlelo ngoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump welemelika usungule uhlelo lwakhe lokuvimba ukusetshenziswa kwenkundla yokukhulumisana lokubhadalela indleko eyebulenjini eyeWeChat yakwele China okuhle kwengeza ukufuthelana kwamazwe omabili. Ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kwelemelika kufike ezingeni elesabekayo namhlanje ngemva kokuba inani lasebebulewe ligciwane leli selifike kunkulungwane ezedlula ikhulu lengxenye 160,000 njalo likhangelele ukwedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu lapho kusiyafika umpalakazi lonyaka 300,000. Umongameli Mohamed Ould Cheke Gazwan wele Mauritania usekethe uMohamed Ould Bilal oye waba ngumcebisi wakhe kwezombusazwe ukuba yinhloko kahulumende kuhlelo lwakhe lokuguqula izikhundla zikahulumende wakhe ole reshuffle.
Amapolisa asebenzise intuthu ehichayo lemibhobho yenhlamvu ezizwisa ubuhlungu ukuchitha iqula lezizalwane zeZimbabwe lezakwele South Africa ebezikade zithengisela esigodlweni sommeli weZimbabwe ePretoria besithi uhulumende weZimbabwe kaqede ubusela, inkohlakalo, ukubotshwa lokuhlukunyezwa kwabantu mahlayana. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekuyimpi kambundla lenja zikhala ukuthumuthuma inhlamvu amapholisa ezama ukuchitha umbuthano walabo abebetshengisela esikolweni seZimbabwe ePretoria. Kodwa bebetshengisela labo bebesidlamalahle bethi sokwanele ukuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Ngakwelinye icele amapholisa lawo abebethela izikhonkwane endlebeni esithi kabahambe ngoba bengela mvumo yokutshengisela. Kodwa bebetshengisela laba labo bebengafuni kuzwa begijima baphinde baqoqane ngamaqenjana beqhuza ingoma zomzabalazo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ndlovu ukubeke kwacaca ukuthi indaba ebeyingxenye yabebetshengisela laba.
President Mnangagwa akahloniphe njengabantu baseZimbabwe. One day is one day. That day will come whereby we remove ZANU-PF from power. Ezingakufuniyo njengabantu ukuthi uhulumeni kaMnangagwa ube khona. Kumele uhambe.
Umnumzana Mlungisi Ndlovu yena uthi ufuna uhulumeni weZimbabwe ngekele ukuphatha ngocuku labo abangavumelani naye. Kanti komunye wabebetshengisela umnumzana Velile Moyo uthi uhulumeni weZANU-PF usebahluphe wenela.
Over millions of our people abalaye South Africa. Abanye bakhona sebayinvolved ku crime. Abanye bakhona ke ba destitute. Abanye ba stateless abazange baba ngisho namapaper abashaya ukuthi bangobani ngoba abazali bababulawa ngegugrawundi. So ngaleso sizathu ke besizile la ukuthi ke sazise umhlaba ukuthi ke ziningi inhlupho ezikhona eMadebeleland, ezikhona eZimbabwe ezifuna ukuthi zilungiswe. Abaphethe eZimbabwe ngabantu abafanele ukuthi baboshwe bangene entsholongweni.
Ilunga lezaphu umnumzana Khanyisa Mkala usole kakhulu isenzo samapolisa.
Siyabonga ngomsebenzi wenziwe namhlanje kakhulu kulokho esikwenzayo kule ndawo lapho esikhona ukuvala iembassy yaseZimbabwe ukuthi silungise indaba yokuphathwa kabi kwabantu kwezihlalo zeZimbabwe ama-human rights abuses. Silapha sikule ndawo into esesiyibona ukuthi amapolisa asereacte ngendlela engayisiyo. Sile shuka ukuthi umessage uthi imessage ethi hambile izafika lapho eyakhona.
Kusenjalo umongameli Cyril Ramaphosa umemezela ukuthi owayengusomlomo wephalamende unkosikazi Baleka Mbete nowayengumphathintambo umnumzana Sydney Mufamadi bazalubhekisa kweleZimbabwe maduzane besiya kuba ngomlamlankunzi kwezamalungelo oluntu aqhubeka eZimbabwe. Nale studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingubenedict Mhlapane. Kuhlelo Woza Friday uliviki silomculi osacathulayo ugugu lethu Sibanda wazakala ngelokuthi Gugu. Yena ke ucula umdumo we-jazz fusion ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazini we-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda.
Gugu wazalelwa kulela kuthi ziyathunqa ecula esontweni nasesikolweni okwakujabulisa abantu abaningi.
Ngafunda eGampu Primary School, ngasengisiyofunda eMpophoma High School. Ngadlulela phambili ngayoyenza i-CIS Foundation Business School. Ezomculo ngakhula ngivele ngizijabulela, ngangicula enkonzweni, kodwa kwakungasonto engicabangela ukuthi ngingayenza njengomsebenzi. Umyeni wami wangikhuthaza wathi ubona ngathi ngingakwanisa ukuthi ngiyenze umculo njengomsebenzi.
Wakhe uMadawu wayecula ingoma zokholo, wabuya wangena kumdumo wakulezinsuku wabasakhulayo e-house music, kodwa wabuya waguqula umculo wakhe njalo waya ku-jazz.
Engaqala ngawo kwakungawe deep house, wenza ntoni lezinye nje ezimbalwa. Ngase ngiqhubekela phambili ke ngabona ukuthi mina ngijabulela umculo we-jazz. Yikho lapho engathi kangikhiphe i-single engikhiphe ngo-November ethiwa Falling in Love, eye-jazz fusion, yilo igama lomculo wami.
Oh beautiful, respectful Africa. Oh beautiful, inhibited Africa. Your children.
Ugugu upheka umculo wakhe labaculi abathiyeneyo ukuze akhiphe indlikizane zengoma lezi.
Ngakhula ngingumuntu othanda ukulalela imihlobo ethiyeneyo nje yomculo. Ngakho ke akekho umuntu oyedwa engingathi nguye on-inspirayo.
Speak to them about the children. Teach your children Africa.
teach them how to defend and protect.
Ekusebenzeni kwami ngilokubiza abantu abachiyeneyo nje nxa ngisiza umuntu ochaya isiginci ngendlela engijabulisayo ngiyamcela ukuthi azongisiza kuproject yami nxa ngisizwa mhlawumbe umuntu ocula ngendlela engijabulisayo ngimcela ukuthi kazomjoyina laye.
Abaculi abaningi kulezinsuku ugugu akasenelisi ukuba lemcimbi lapho aculela abantu bebuthene ndawonye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-COVID-19 eZimbabwe nasemhlabeni jikelele. Yena ke ukhuthaza uZulu ukuthi azigcine kuhle ngoba umkhuhlane lo ukhona njalo uyabulala.
Kumele sizwisise sihlale emakhaya nxa kungadingakali ukuthi siphume, sigqoke amamaski, sigeze izandla, senze zonke nje izinto zokuthi sizivikele kiwo lo mkhuhlane. Ngicela njalo ukuthi baqhubekele phambili besisekela thina njengabaculi. Bengawuthola umculo wethu kuma-social media platforms achiyeneyo. Mina ngile Facebook page yami eThwagugu, GUGUE.
Balutshwana besifazane abacula umdumo we-jazz. Ugugu uthi phakathi sengikhona lami lanxa ngingowesifazane. Muya besela ekuhlelo waza woza Friday ngomdumo wakhe owe-jazz fusion. Phela sobe mnandi kini lonke balaleli igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uZulu onquma ukuphumela egcekeni kweziphathamandla zikahulumende eziveza isimo sazo lapho zitholakale zile COVID-19 sebezinkulungwane ezedlula ezine 4395 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ayike silugqibala pha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.